Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 13 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, ibandla le-MDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. EZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla, iningi likhala ngokuthi kukabi khona imisakazo yezigaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC selethe uhulumende umlando wokunganakekeli izakhamizi zeMathebeleland kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulale umuntu oyedwa eBhinga njalo lachiya abaningi bengaselamizi. Isigaba seNsungwale eBhinga yiso esitshaywe kakhulu lizulu leli eline impelasonto yonke lakhukhula izindlu, amabholoho kanye lemigwaqo. Iningi lisinde ngokukhwela izindlu ezingakhukhulwanga kanye lezihlahla. Lanxa uhulumende ethumele indizamtshina zokuhlenga izakhamizi, umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, uMnumzana Jabulani Radebe, uthi uhulumende uvele umatolonzima ekuphathiseni abantu bezigaba zeMathebeleland.
Silahlekelwe kakhulu, sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMathebeleland North, iBhinga district. Singathi uhlupho lolu lukhona kuma-district wonke, but lusuke lwaba kakhulu eBhinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu. Kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarund. Inkalakatha yeproblem esilayo kakhulu, and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje, iZimbabwe yonke jikelele, esikhangele ukuthi khona ngakhona lokho kuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBhinga, ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola lengubo nje ezokuthi sincedise abantu, because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yokudla, nemizi yabo nje sihle yachabalala ngenxa yezulu lele like laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile, wathumela ama-helicopter asusa abantu, alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile, but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga, kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lakho kuyabongeka, but besithanda ukuthi khona kuhle kudisclare as a national disaster njengalokhuyana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone Idai. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana lazo nalezo nxa zenzakala eMathebeleland uba very slow. Kanye indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo. Bazathola ukuthi khona ngale Chimanimani sokule problem yena leyo. Ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhona belizwe kusukela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu PF. Bahamba ngobuningi babo besiyakhangela, besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu be-Chimanimani. But wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubo lolo solukhona osolwehlakele abantu beBhinga, hayi singathaba njengabantu beMathebeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBhinga kuphela. Ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yeCholocho, iCholocho district indawo ephansi kakhulu othi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana abakhona endaweni zeManikaland, abakhona laseCholocho. But okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku Namibian Air Force. Ama helicopter e Namibia abuya ephapha khona pana echolocho esiya eManicaland ukuyancedisa. O kutshengisa ukuthi vele babe khohliwe ngecholocho. Bona abayiwa beChina lezondiza mthina esiya khona ngale eManicaland. Bakulubona sibili ukuthi kulama flights echolocho, but akusikho laba babecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona pana eManicaland. So thina esingakucela njengeMatebeleland ukuthi nxa njoba sokuvele sokulodubo lalolo, bahle bakhangela ukuthi indawana zonke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngomsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemaNdebeleni ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uzahlangana lenkokheli yabandla lakhe kanye labasekeli balo eGweru namuhla. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe ngalokho athi kumele kwenziwe ukuze kulungisiswe obunzima uZulu abhekane labo. Usanda kwethekelela eGwanda lakobulawayo. Ibandla le-MDC lithi lizaqoqa uZulu jikelele kuvunyelwane uhlelo olusemthethweni oluzakhupha uhulumende ukuze kuhlengwe abantu endlaleni kanye lasebunzimeni obubangelwa yikubhidlika komnotho. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lolu yilo udaba olumqoka oluhlafuna nguChamisa lamalunga ebandla lakhe emihlanganweni le ayiqhubayo ezigabeni.
Injongo kaPresident Nelson Chamisa bekuyikuthi yena ahambe le mbiko yakhe bantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo labantu abanje abathize abathize sikhangela kudaloko. Kube lempumelo enje ngibone ngani sisiya phambili kulo dubo lokuthi njengoba umnumzana umnangagwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge ngathesithi okusegcekeni ukuthi zasavumile ukuthatha amafoni kaPresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami afuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulungisindaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zalezi ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? UPresident Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso wolizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njalo ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezi leZimbabwe liyakwanisa ukukwenza. Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba iy'ndaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo nokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo iwaphi?
UPresident uyavuma ukuthi maningi lawa manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiswa isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane loZulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungisile izinto kuthenga lokho libuyelemo.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu bezimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona achibo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhlabantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
Nakodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza.
Ukuqoqa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngalophu uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili sibona phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, uPresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngani liso lesi sifangeke sifike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele. Ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagabavuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla iningi likhala ngokuthi uhulumende ukhanya engakazimiseli ukuvumela imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele ngenjongo yokukhuthaza lokuthakazelela umsebenzi owenziwa imisakazo yamaradio efana lowe-Studio 7. Okwamanje eZimbabwe kule misakazo elawulwa nguhulumende kuphela e-ZBC, leminye nje embalwa eyaziwa ngokuthi ngama-commercial radio stations esakaza emadolobheni kuphela. Imisakazo le igoqela owe-ZFM, Skies Metro FM, Lowestar FM. Eminye yalimisakazo ilobudlelwano lohulumende lanxa nje isithi izimele. Okungabi khona kwemisakazo ezimeleyo yikho okwabangela ukuthi kusungule umsakazo we-Studio 7 wona othakazelelwa ngabaningi. Abanye bathi uhulumende kumele avumele imisakazo yezigaba ngoba kuyiyo eqakathekileyo kakhulu kuZulu. Yena uhulumende uthi uza kwenza lokhu maduze. Kodwa intatheli izindaba umnumzana Ngqobizitha Mkandla yena owake wasebenzela umsakazo we-ZBC kodwa osesebenza kwele South Africa uthi akawakholwa amazwi kahulumende.
Iyasebenzela wonke umuntu iradio, iya-entertainer ngathi iyajabulisa. Yonke izinto ezimnandi yobani ingoma nje ezintsha zizwela lapho, imisakazo emnandi mhlawumbe somahlaya laba ngathi o-comedy sibazwela lapha, izitori ama-drama khona, i-radio drama sizwela lapho, ibhola ikakhulu ibhola, la yonke nje imidlalo sizwela lapho ku-radio. Balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba. Yobani uyawuzwa nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni, sesikwazi nje ngisho lobuliphi luphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani, uyabethola nje naye ama-updates. So mina ngibona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu, ayisingxenye yempilo, isiyimpilo yabantu.
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radio stations. Ubona ngempela ekwenza lokho?
Angaze ngibone uhulumelo lamanga njengalowo obizezethembisa nje zethembisa manga zonke izikhathi. And uyabona nje uluvalo uyesaba ukuthi lama-community radio stations azopha abantu amandla, azopha abantu indlela yokuthi baqoqane. Kawumbeni uyabona ngathi mhlawumbe baza bemthuzele induku lapha emqukweni. Kanti ke kodwa kubele akubone ngendlela nje ehlukile ukuthi la amandla abantu abatholayo yiwo phela amandla ayenza uhulumeni, yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla. Uhulumeni okhokhela abantu abangalamandla, oh nje uhulumeni cha ongathi ngamazolo nje, amazolo yabona nxa isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu ashabalala, uye uhulumeni ongalangqondo.
Umnumzana Nqobizitha Mkandla, intatheli zindaba eyake yasebenzela umsakazo we-ZBC njalo uyingcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulesigebengu esihlala emagwegwe kobulawayo esetheswe isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu izolo ngemva kokutholakala silecala lokuntshontsha izimota. Umusa Denge uphiwe isigwebo lesi ngemva kokuwavuma amacala akhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabomantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli baka Studio 7 okwama okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Le nto ngazola ngiyifanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelanga abonakale ePittsburgh. Ma kwinto lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizakethi ngaba ngcono ngoba umnankagwa ubusa abantu baseZimbabwe e-Rhodesia ebabusa ngamasosha lama-poyisa abathi bambe kwathisa abantu beze noma yini amahumathanda. Manje lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number 2 yabona le party leyotha izano le kuzilizaka ilungu impela impela kuthiwa nanti lizwe lifanele nomamazi libe le mali yalo ngoba manje alila mali yalo. Imali yakhona izwakala kuthiwa ama-dollar kuthiwa ama-RTGS yangazi into bani. Yabona ma kungaphela lokho mbona ngaba ngcono. Awurizayine lokho akuyisipati wabo bathi izano le. Inangakwa out ngamasosha akhe laphe aphume bonke labo sikuthiwenga. Nabonga abantu ba-Studio 7 nabalaleli. Nani 7 was the 7 siyabonga kakhulu, siyabonga angathi into engahamba kahle ofisa wethu kunini sihlupheka kanga. Yimi umntwana wenhlabathi okhulume lapha eJoza ophuma eJawunda. Thank you.
Sanibonani ku-Studio 7, sithanda ukubonga umsakazi ka-Studio 7 wokuqala, ngibonga abasakazi ba-Studio 7 mbe babingelele bonke Joza, siyabonga kukho konke abasenzela khona. Indlela zabo sihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sizathi sikhulume okusenhliziyweni zethu noma kunzima phambili nalapho esemva lapho esisuka khona naphambili esikubonayo. Kodwa nje ngo-Studio 7 sizizwa nje singathi sethule into ezinhlungu ezingaphakathi kwethu. Ngithanda ukuthi ngibonge konke lokhu Studio 7 wasula namhlanje kukho konke nisenzela khona, siyabonga kakhulu. Mbiyeke ngicele-ke ukuthi ubingelela ubingelela umama umandaza laphana egonye, ubingelele wafowethu uzamlamula laphana egonye, ubingelele unadala egonye unamakhumalo bonke labangaziyo laphana egonye, ngiyababingelela kakhulu. Mbele labafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le group le esakhana khona siqondisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi. Sisakhana nje njengamadoda igroupu yasungulwa ngumfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiphuma egoni yenkaya. Ngiyabonga kakhulu ku-Studio 7 kakhulu kabi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 abahle. Mina ngingugogo Khanye. Okusizisa ubuhlungu yikuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke. Ngakhangela ukwenza kwabo iqiniso balibona kodwa bavika bathi ama-sanction abizwa ngabe-MDC bona beyiba bawaziwe ama-sanction abo khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisa ngaphi bese besithi i-MDC khathesi bayagazetha imali yama-domestic workers kambe lingagazetha imali yama-domestic workers lina lingafuni ukunika amadokotela imali lingafuni ukunika amatitshi imali ama-domestic bayagazethelana abayekela abaqhatshi bazibhadalele izisebenzi zabo hayikhona ukuthi bathi imali yama-domestic worker yimali engaka ingani yiba bazayibhadala ha sesidiniwe ngayo izanu yabo le hayi unkulunkulu kangeneli siyabonga
igama lami nginguNomathemba Grade Sithole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls thanda ukulibingelela bonke basakazi be-Studio 7 kunzima kunzima besithanda ukuthi alibana nje bayasilungisela nje i-price control sesizwile ngokuthenga ku-black market lona kuyaba kulilizwe elinjani lamakarensi zayithu niyabonga linlonke sikhala nje nge-price control sesizwile nge-black market.
Njani balaleli be-Studio 7 okhulumayo Musimeli Nkosi mntu engiyicelayo ikuthi asikhulekeni ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe sikhuleke konke sikubeke enkosini ngoba yona yehlulayo lutho njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye ngakho balaleli basithembeleni enkosini.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inengi kweleSudan libikwa lithakazelela isinqumo sokuthi owake waba ngumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyabhekana lamacala okubulala ngombhuqazwe. Incwadi kwezempilakahle eziphatheke emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-World Health Organization izolo seziphumelo mhlahlandlela wesiphangiphangi ozalandelwa ukuze kutholakale umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus. Sizigqibeke ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Onqobe kumncintiswano we-New Hampshire okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli umnumzana Bernie Sanders uthi uyajabula ngosekelo aluthole izolo njalo uthi amademokrasi kumele akhethe yena ngoba kunguye yedwa kuleli bandla olekhona lokunqoba umongameli Donald Trump. Ophume esezingeni lesibili eNew Hampshire ngumnumzana Pete Buttigieg kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. USanders loButtigieg baphume njalo belandelelana kuma-primaries akuqala esiqintini se-Iowa. Ukuhlaziya impumela yayizolo lesi xhume ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impumelelo yezolo itshengisa ukuqhubeka komcabango wamademocracy kusukela nge-caucus e-Iowa, ngoba lakhona i-caucus e-Iowa sibone yena umnumzana Buttigieg naye umnumzana Bernie Sanders benqoba phambi kwabo Biden nabanye o-Amy Klobuchar. So esikubone e-New Hampshire ekugcizelela khona lokho esakubona e-Iowa last week, ukuthi hayi yibo ngempela angathi bayakhokhela manje kulama primary okuqala. Sesizobona makusuka lapho kusiwa kubo South Carolina abangekho khona popular kakhulu ukuthi khona ngale kuzohamba njani.
Ubona uBernie Sanders lo Buttigieg beqhubeka beyibo abahamba phambili yini, kumbe laba abanye abadonsa nzima balakho ukuphakama?
Well, ama-polls atshengisa ukuthi umnumzana uBiden ulabalandeli abaningi kakhulu eSouth Carolina, njalo futhi ulabalandeli abaningi abansundu, ngoba ube ngu-vice president ka-Obama kubonakala ele support eningi from ebantwini abansundu. But uButtigieg sizwile namhlanje ukubana uthole endorsement yakhe yokuqala from ucongressman owesintwini womuntu omnyama from eSouth Carolina. So kusho ukuthi kuzomnceda kakhulu lokhu, ngoba ubengenzi kahle ebantwini abamnyama, and siyazi ukuthi eSouth Carolina abantu abamnyama yibona abayademene ukuthi ngubani usual owina i-primary khona ngale, ngoba yibo abaningi for ama-Democrats.
Ubona kungaba lamasalamusi yini kugcine kukhethwa uBiden abe nguye omela ibandla lama-Democrats?
Khona manje ungathi kulobunzima abhekane akhangelane labo, ngoba izinto angeke sithi izinto zihamba kahle. But khona kungama-state amabili nje kuphela asenze ama-primary. Sisazobona, ngoba kusazobuya ko-Super Tuesday. Ma kukuthi wenza kahle e-South Carolina, anganqoba kahle e-South Carolina, athole ama-delegates ambalwa, I think i-momentum yakhe izojika ibuye futhi ngakuye, ngoba ebevele nguye isikhathi sonke lesi obelida ebonakala enguye kuma-democracy ongakhethwa ukuthi amele ama-democracy. Sibona nje phanjaniswe yikho khona lokhu uvuka kuka-Buttigieg nayo Sanders. Inkinga alayo yile ukuthi yena lo Buttigieg ama-policies abo yiwo la abathi a-moderate. So kusho ukuthi bona boyi-two bathapha emthonjeni munye. Whereas uSanders lo Warren yilaba ababonakala besesandleni senxele kakhulu, and angiboni ke bona labo bethu besenza kahle eSouth Carolina, ngoba ma ususiya ngale kubo South Carolina labo Nevada, abantu bakhona bathanda ukuba conservative.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumela yona kuFacebook lisemagumbini omane omhlaba. Kulo Jason Maphosa utwena unjani msakazi? Hayi, siyaphila Maphosa, singabuza wena Pretty kwena matshe ngwenya. Wena uti salibonani usolani Ndlovu? Uti wena yo angazi yethukeni lapha indlovu enkulu. But hayi, ikanya yethu kile mpela. God knows, Khumalo twena Morning Studio 7. Na, kunjani msakazi wami we Studio 7? Hayi, siziphilele Khumalo. Siziphetheke ngebe zihamba phambili. ibandla leMDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu eBinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. ELeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kunanzeni ilanga leWorld Radio Day namuhla. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half-past 7 na. Mina lani yasibeni sonke kwezekuseni ngo-half-past 6. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.